So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 21 zibandlela 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, oxotshwe ku-MDCT izolo umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora.
Ukuhlala vele kuxotshana kakufanelanga kwenzeke, abantu kabafunde ukukhulumisana. Ukuhlukana ngokwembono kakutsho ukuthi abantu sekufanele babe yizitha.
Abo manyano wenhlanganiso ezizimeleyo abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele udaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.
South Africa ke singathi ilamandla ukukwanisa ke ukukhulumisana namazwe eyakhelane lawo ukuze phela kutholakale i-solution.
Intatheli izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda ukhumbula umhlabeleli olodumo uZexi Manatsa obhubhe izolo.
UZexi Manatsa njona libelimazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kumandla le-MDCT izolo uNkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namuhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora. UMakhuphe uzamemezela lelinyathelo emhlanganweni azawenza lentatheli zindaba kobulawayo ekuseni ngo-11:30. Uzakwazisa njalo ukuthi nguye osengumkhokheli waleli bandla ngoba uMonzora esezixotshile ebandleni ngokuzithi ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance. Lokhu kuza ngemva kokuxotshwa kukaMakhuphe ku-MDCT nguMonzora emethesa amacala atshiyeneyo angawavezanga izolo. UMakhuphe uzatshela intatheli zindaba njalo ukuthi uMonzora uhle untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lomcebisi kaMakhuphe uMnumzana Ntando Ndlovu.
Indaba kaMonzora vele thina sesidlule kiyo ngoba mhla ka 7 January uDouglas Monzora wabhalela iZeki ebazisa ukuthi yena uzancintisa ukhetho eyi-MDC Alliance. Ngokunjalo ngesisekelo somthetho we-MDCT sithi umuntu angajoyina kumbe asapote elinye ibandla usezixotshile njengelunga lebandla le-MDCT. So ngokunjalo baba uMonzora kaselawo amandla adelawo njengo president we-MDCT sezixotshile kasayililunga le-MDCT. Okwamanje umama uDokotela uThokozani Khuphe sephethe intambo ebandleni le-MDCT ngoba upresident adekhona uMonzora uzixotshile ngokubhalela izekhi incwadi ebazisa ukuthi yena seyi-MDC Alliance.
Njengoba lidle phana kanje Ndlovu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections lokhetho lomnyaka ozayo, kukhona elizaphuma lakho pho njenge-MDCT?
Hashi msakazi, kakula kudlephana kubandla le-MDCT. Into nje ekhona yikuthi ulowo ade ngumongameli uzixotshile ephathini ngokujoyina elinye ibandla, kodwa ubukhokheli be-MDCT liyabazi ukuthi kukhona umama uDokotela uKhuphe uhle wangena wayibamba ekhanda, uhle wayibamba ngesiduku. Yikho-ke ebize umhlangano wentatheli kobulawayo ukuthi anike abantwana be-MDCT umkhombandlela lo sapho lweZimbabwe lube kwazi ukuthi kuminjani phakathi kubandla le-MDCT. Okuqakathekileyo futhi esikubonayo ukuthi umama uKhuphe anti liyakwazi ukuthi ubhizi ngento yokuthi agqugquzele abantwana beZimbabwe ukuthi beyirejista ukuthi babe ngama-voters ukuze i-MDCT ingene kuhulumende.
umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube utshele iStudio 7 izolo ukuthi uMakhuphe umiswe ukuba lilunga lebandla kulandelwa umthetho webandla. Untungameli Nkomo uxoxe lengcwethi wezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Isiyaluyalu sonke lesenzakalayo ku-MDC kasi ngeke sinqede inkululeko yabantu beZimbabwe abafuna ukukhululeka phakathi kwendlala lobunzima lokuswelakala kwemisebenzi lohlupho lonke olubasusela izweni bagcwala umhlaba wonke jikelele. Kodwa kuzajeka iZanu PF iqine ihlale embusweni kuze kube phakathi laphakade. Yona leyo nto akufanelanga ibe khona ukuhlala kuphithizela kuxotshwana kuxatshanwa kusenziwa zonke lezi zinto akusizi lutho lokho kakwakhe. Kakulikhululi lizwe, kakuyilethi democracy, kawuletha umbuso intando yabantu, kawuletha umbuso ohlonipha iconstitution nohlonipha amalungelo abantu. Kodwa kuzaba ngukuthi lezo zinto zingatholakali masinyane. Ngakho kuqakathekile ukuthi into enjalo ingenzakali ukuthi kuhlale kuliwa ku-opposition. Akuke kume abantu babambane, basebenze ndawonye, kubangahlali phakathi kwesiphithiphithi njengalokhu sibona.
Bakhona Ncube abathi uMakhuphe sebemtshaya ngenduku zakhe lapha ngoba laye waxotsha abantu abaningi kakhulu ePhalamende lakumakhansili abangamalunga e-MDC Alliance.
Ukuhlala vele kuxotshana kakufanelanga kwenzeke. Abantu kabafunde ukukhulumisana, ukuhlukana ngokwembono kakutsho ukuthi abantu semfanele babe yizitha. Abantu kabayinganxanye bengamanzi, abayinganxanye ngoba abantu balelungelo lokuba lembono ehlukahlukeneyo. Kodwa sihlale silokhe siliqembu linye, simunye. Ube lombono wakho ngibe lombono wami, sixoxisane ngawo, sixoxisane ngawo, sixoxisane ngawo size siphume lalokho kuvumelana. Asiko konke siza kuvumelana nxa siseqenjini. Abantu abafunde khona lokho. Kodwa akakutsho ukuthi singahlukana ngokuthile sokumele sehlukane. Hayi, abantu kabafunde idemocracy. Nxa idemocracy izabusa elizweni, kumele iqale kuwa ama political parties. Bafunde ukuthi ukuhlukana kwembono akufanele ukubenze ukuthi bayizitha. Kumele kwenze ukuthi bahlale beqoqisana, bahlale babambisene, bakhuthazane. Ilizwe lizakhululeka ngokuba benze kanjalo.
Umnumzana Efi Lela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Abomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo abe Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele kudaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa. Lezi nhlanganiso ziyabuza ukuba kungani uhulumende weZimbabwe ezithulela izizalwane zelizwe lakhe zithwaliswe nzima. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wethulelwe abezindaba phezulu kokwenzakala kwele South Africa lapho izizalwane zeZimbabwe ezibikwa zikulelo lizwe ngokungekho emthethweni zizingelwa njengenyamazana kuthiwa zibuyele ekhaya. Abe Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bakhathazekile ngokwenzakale ensukwini ezisanda kwedlula elokitshini leTamfontein Township eJohannesburg. Izizalwane zakwamanye amazwe iningi lazo zingezeZimbabwe zibonakale kumifanekiso yamavidiyo zidudulwa ngamapolisa zihozwa yizizalwane zeSouth Africa kuthiwa kazibuyele kibo. Zibekwa umlandu wokuzithathela imisebenzi phansi kohlelo abalubiza ngokuthi hashtag Operation Dudula. Isikhulumeli enhlanganisweni yeCrisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Obed Masaraure ulandisa kabanzi ngombiko abawethuleyo.
We understand there is white monopoly capital in South Africa.
Siyazi ukuthi kulabelungu abayibo abaphethe umnotho abaziphethe kulelo lizwe kodwa kabahlaselwa. Abantu bakhetha ukuhlasela abensundu bakwamanye amazwe abazosebenza njengabo.
When mining started in South Africa, Zimbabwe was the building capital, but the white monopoly capital still remains safe today.
unobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kumqoka ukuthi ohulumende bamazwe akhelenele leSouth Africa agoqela leZimbabwe kumele akhangele khona lokho okuyikho okufuka abantu ukuthi baye kweleSouth Africa
kungaba lula nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi ama opportunities katholakala eZimbabwe asozake sithole abantwana bakithi izizalwane zakithi zeqa amabhoda nxa ama opportunities ozinceda etholakala phakathi kwelizwe izinto ezingaceda ukuthi abantu betholakale bekhosa amabhoda sizabona ke abantu bekahlamezwa sizabona abantu bebulawa eSouth Africa ngendaba yokuthi akuhlaleki ekhaya kuyachisa kulendlala
uthi lokho osekusenziwa ngabakwele South Africa behlukumeza abakwamanye amazwe okugoqela eZimbabwe akuyikuluqeda udubo lwabangena kulelo lizwe
eSouth Africa ke singathi ilo ilamandla ekukwanisa ke ukukhulumisana la manje eyakhelane lawo ukuze phela kutholakale isolution yokuthi kungenziwani ukuthi izizalwane ezakhelane leSouth Africa ezihlale kuma countries abo
kusenjalo uhulumende wakwele South Africa wanika izizalwane zeZimbabwe ukuyafika ekupheleni kwalomnyaka ukulungisisa ingwalo ezizivumela ukuhlala kulelo lizwe ngemva kokuba kumiswe leyo ekade isetshenziswa eZimbabwe exemption permits ZEP ezisiwa lungisiswa ngemva kweminyaka emine kusukela ngomnyaka ka-2008 lanxa uhulumende weZimbabwe elokhe engakatsho lutho phezu kwalolu daba lodlakela oseluqhamuka khona manje ngimele iStudio 7 ngiseHarare ingumevis gama
Lo umsazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
Okwamanje ngesikhangelo esiphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umgcini sihlalo wekhomishini yezokhetho iZEC uNkosikazi Priscilla Jikumba usethe seyinhlanganiso ezizimeleyo icala lokubhalisela abantu kuluhlu lwabavoti kaningi-ningi umuntu munye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kungakhathalekile lokuna kwezulu phose nsuku zonke amadamu alethela idolobho lakobulawayo amanzi athole ingcosana nje kuphela yamanzi okungabangela ukuthi amanzi aqhubeke esabiwa njalo lonyaka. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibona nesanibonani basakazi waka Studio 7 siyabonga ukusinikeza indaba ezijulileyo ezisivezela konke ukukhanya okwamanje thanda ukuphawula ngodaba lukandoda lo kwabathi nguDouglas umzora uDogarase le mkhuba afuna ukuyenza ukuthi athi yena ongumholi waleli qembu MTC Alliance akukho lokho akwenzayo ngamampunge nje kuphela leyo kwafuna ukukwenza ngeke kuze kwenzeke akunalangelike laphuma elinye lingakatshoni ubalekile ku-MTC Alliance wathi yena uya ku-MTCT ekathokozani khona siyazi ukuthi ma kuvotwa ngo-2018 ngo-July kwakukhona i-MTCT kwakukhona i-MTC Alliance so yena akaziyele ku-MTC Alliance ku-MTCT yakhe ahlukane negama lele ukuthi MTC Alliance akula nto ezatshintsha lapho 2005 kufonywa i-MTC Mdambara le yakaweshman ncube 2008 kuvotwa general march 28 ama-election yayikhona i-MTCM ekamdambara yayikhona i-MTCT yakatsangirayo so akula nto eyahlukayo yabezanga kuyiwe khotha bezanga kusebenze njani ukuthi kusetshenziswa i-PC mbuo
emnyakeni omutsha ka-2022 kungu January linjani ku Studio 7 basakazi abahle nabalaleli balomsakazo wonke umuntu nje olalela lomsakazo kwindawo zonke linjani kodwa ngokuphila thina siyaphila ukhulumayo ngileya kudala sagcina ukungena bakithi I think isigcine last year ukungena nje emsakazweni ukuthi lati sike sikhiphe izimpo zethu kodwa ke hey sokufanele ukuthi ngabe siyakukhipha sibi kunoko kukhona esilakho kule yinye into engalika ingiphathi kahle ekhulunywe ngolumuntu ongumazi lelishona leli abade uGeorge Chiramba leli uGeorge Maramba khonoko nje kuduzana khona lapho lo muntu lo ukhulume into ezwisa ubuhlungu ukuthi mawungumuntu wasemathebele lento Midland uzafanele uzivuze uziphendule ungabe bakwenza umuntu na mayelana ngokubhonywa nyakwamathuna la asebhalakwe okuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu abalele laphana izihlobo zethu ezabulawa yi-ground weli kwangabe lento eyenzakalayo nalabo ababulali abakwenzayo namanje abanye balokho besaphila baloko bebhekiwe nje so abantu bebezamile ukuthi befake mhlawumbe amathi ilitshe lesikhumbuzo ukuthi kukhonjulwe labo bantu ababulawa ngaleso sikhathi but sebesukile futhi lezi zigebenga lezi zikliwi lezi ezaqeda abantu bayabhoma leya ndawo leya engizibuza khona ukuthi wena ma ungumuntu wasemathebelelendi uMidland ulokhu sazibona ulandelana lezizalo uthi uyini ma ukibo laphana uyini
sanibonani ku Studio 7 siyabingelela sibonga njalo ukuzwa zonke izindaba ezikhulunywa umphakathi wonke jikelele engilakho bakithi lana lesikhalo sokuthi kanti ukubusa kwelizwe leZimbabwe kubuselwa ukuthi kubonakale ukuthi kubusa iqembu elithile na noma kufanele ukuthi obusayo ezamele ukuthi abahlali beZimbabwe kube nenhlalo enhle lokuthula ngoba mangithi nyanazela ngibuka ukuthi ekuhambeni nasekuphileni abantu abathwele kakhulu ubunzima ngabantu abangaphansi kweqembu elingabusiyo ngananzelela kakhulu abantu besindebeleni iningi labo intsha yabo bayazama ukusebenza nzima beyakhe imizi kumele kwamanye amazwe besebenza nzima bethenge izimoto zabo ngezikuludi bezame ukuthi bele kusasa elihle kodwa kuba nzima kakhulu ekusebenzeni kwabo ngoba laba bantu balazwe incwadi zokusebenza lemvumo yokuba semgwaqweni kodwa ekuhambeni uma bengangena elizweni lakubo laseZimbabwe kutholakala ukuthi bathathelwa imali ngendlela engabonakaliyo ukuthi kambe umbusi welizwe ingabe nguye othumela laba bantu ukuthi besebenze ngaleyo ndlela emgwaqweni noma baziyenzela noma vele kuhloswe ukuthi abantwana basesindebeleni bengaphumeleli na ngiyabonga okhulumayo Fontah Majumdlopi siyabonga
sanibonani basakazi nabalali beStudio 7 basakazi nabalali beStudio 7 ike ngibuze lo ilida yemphakazi ukuthi abakhokheli bona bemphakazi ukuthi kade mina kunento ethanda ukungidida ukuthi kade uhamba kanjani mabe ngathi bona abangeneli ama-elections wonke nje akhona ngapha kumele ukuthi izwe liqhunywe manje kuyakwenzeka kanjani bengekho phakathi ukuthi ephalamende ukuthi phela belwe besephalamende ukuthi izwe liqhunywe bazakwenza ngaluphi uhlobo bengayi kuma-elections benganawo amasitho okuba president ukuthi bangene kuphalamende kwenziwa kanjani mina kumqondisi ngicela ukubuza kuye kumqondisi ngqo ukuthi kanti leyo nto uzoyenza kanjani ngempela ma ngabe phila kungayiwa kuma-elections kodwa inkunzi eshiya umhlobo yiphi yile evalelwa neenkomo ezinsikazi esipayeni
noma ile ekhonya ingaphansi kwesibaya ngoba thina maka ukuthi akangeni na kuma elections yena uzivele ethina usa ulala ukuthi kunqanyule iZimbabwe iZimbabwe nemthokazi ibe yodwa iyo phela into engidida ukuthi kanti izonqunyelwa kanjalo ngubani ozoyimela lapho eParliament ukuthi hayi manje thina ngoba siyimthokazi sifuna ukuthi
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani nokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika umongameli Joe Biden useqondise amazwi akhe awethule izolo awukuthi eliRussia liza kubona okwabonwa ingidi nxa lingahlasela eleUkraine. UBiden uthi wayehlose ukutshela eleRussia ukuthi lingahlaseli eleUkraine ngoba elemelika lamanye amazwe awumanyano we-NATO bazafakela eleRussia izijeziso ze-NATO bethathe lamanye amanyathelo. Kulokufuthelana okukhulu phakathi kweleRussia elibikwa selilungiselela ukuyahlasela eleUkraine. Lele melika elithi kumele eleRussia lingalokothi lingene kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo elemelika umnumzana Difa waJapi Bango.
Udaba lweUkraine leRussia babukande ludaba esilwaziyo ukuthi ludaba olwahlupha kusuka kudala nakudala. Njalo asingakhohlwa ukuthi iRussia kwesinye isikhathi nxa isenze nje isiyahlokoza iUkraine iyabe ikukhona ekuhlosileyo ukuthi ikuhlomule kulokho okuya kusenzakala. Kodwa ke indlela ebekade ngilandelela isimo sephakathi kweRussia leUkraine lemelika, imelika yona ngokuphendula kwaJoe Biden ukuthi yena uzangenelela kancane akasuzangenele kakhulu indaba le ngenxa yokuthi indlela iRussia ezangena ngakhona eUkraine izangena ngesibalo esincane. Kodwa ke ngibone ngathi izinto ezinje izinto kathesi bayakhuluma ngazo kufanele ukuthi izinto zokuthi kusetshenziswe izikhali zigwenywe kakhulu ikakhulu emalangeni namhlanje. Ngabe ukuthi kunje ngabe bayathumela ama special envoys kuhlale phansi United Nations abahlale phansi leRussia kukhulunyiswane kulokuthi kuhanjwe kuyengenwa kulokuthi ekugcineni sithole ukuthi kuba labantu abalahlekelwa ngemphefumulo ngento encane kangaka into ebekade ingeneliseka ukuthi ingagwenywa ukuthi ingenzakali.
Ukwenza kukamongameli Joe Biden kudaba lona lolu ukubona njani? Usebenzisa na ubuciko?
Udubo lapho lukhona ukuthi uJoe Biden into aphezulu kwayo into le yokuzitshela ukuthi iAmerica yiyo isuperpower yefana ukuthi ingenele kikho konke okuyabe kusenzakala okungathi mhlambe kulo msindo noma okungathi akuhambi kahle umhlaba wonke jikelele. Kodwa ke iRussia layo ngokunjalo lapho engavumi khona layo kungenxa yokuthi layo isaphethe amagqubu akudala isikhathi seSoviet Union yiko okwenza ukuthi iRussia sonke isikhathi ihlale njalo nje ngaso sonke isikhathi bengavumelani leMelika noma bengavumelani nabanye ama-Western countries ngenxa yena leyo ukuthi basese ligqubu lena lesuka kudala ikakhulukazi uPutin usakuphethe kakhulu konkwana. Lapha kufanele ukuthi uJoe Biden athole ama-advisors akhe ahlale phansi labanye abazwisisa umthetho ukuthi into le eyenzakalayo bengayigwema njani. Ngoba okuhluphayo ukuthi okuyabe kusenzakala kathesi ama-president ayathatha ama-divisions but ama-divisions lana abe ezazwakala kakhulu eziseziwa ngabantu abangazi lutho noma ingathi i-bad guidance yama-president whether ngowe-Russia noma ngowe-Ukraine noma ngowase-America ekugcineni kwakhona into yakhona iyeza kwenza ukuthi kugcine sekuphela abantu abaningi kukanti linto le bekuyinto ebekade ingasitotshwa.
Umnumzana Difa waJapi Bango ngolandela ezombusazwe welemelika. Abalandeli bomculi obelodumo elizweni uZexi Manatsa owake wahlala kobulawayo emzini weNketa badanile ngokubhubha kwakhe izolo. UManatsa obeleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba minwembili 78 ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane. uchiye umkakhe uStella Manatsa labantwana abayisithupha. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda uyalandisa.
Zwele zibaba selilahlelo kakhulu ngokushona kukababa uZesi Manatsa. UZesi Manatsa thina besimazi ke engumculi ke ecula ingoma ezazijabulisa abantu engelangeta betshaya. Ingoma yakhe leyana ke iqembu le Highlanders amahlolanyama ethi Highlanders sizwa ngokunqoba sizwa ngokuscore i Highlanders siwinile sambeni senatha abantu. Ndona libili mazi abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo abane bayesazi ingoma zakhe lezana ke othihovu othingwa chinonyaka thina majarina noda thiwo zakele lingoma ke wabuya uzocula ke ingoma sisebenza kakhulu labo baba omhlukuthi lingakhohlwa ke balaleli ukuthi ke iminyaka lo inyanga kayona lekazibandlela inyanga kaJanuary so sihlala silahlekelwa ngabaculi abanoduma kakhulu yamgomboni umtukuthi ngo-2019 likhumbule kubaba ke uBrahima sekela naye ngo-2018 Manatsa ke ebe ngumuntu ngazi khuluma ngento zokucula lezi babe sezothi umculo umculo bekungasetshenziswa lezi zinto zamakhompyutha bebechaya ikatari njengekatari babuye bachaya isigubhu njengesigubhu babuye chaya ingungu njengengungu babuye bacule bahlanganise ke amazwi abo kube sokuphuma ke umkente wengoma umratha ngokwawo. Umsebenzi osenziwa ngabantu abanjengoZesi Manatsa. UZesi Manatsa udumalayo ukuthi ukhulise abantwana bakhe kuwo kona kwezomculo. Bayacula bonke, abanye bahlala ke eBrithani, omunye usekhaya. Kodwa ke ngendlela abakhulise ngayo bonke bayacula belandela ke izenzo zikayise. Ngimele isitudio 7 ngoBulawayo. Igama lami ngiyenza Jesus Christ.
Zona, I do it.
siyabonga Chisa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje lesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Oxotshwe ku-MDCT izolo, umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namuhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora. Abo manyano inhlanganiso ezizimeleyo habe Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele kudaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezise South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi libe lempelasonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ekulendini ku-www.voandebele.com.